Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abasha sikhangelela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana lapho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ele independence.
Ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokubezitela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So
uZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini bekhala ngokuthi uhulumende okhona akananzi izifiso zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39 watholwa ngemva kwempi yenkululeko kwachitheka igazi eliningi ngokubuthana enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium enanza ilanga likazibuse. Abantu babuye ngobunenye emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likazibuse belilihle njalo abantu baze ngobunengi ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthi ilanga lisoni libona lile ntuthuko kithi lisikhumbuza futhi lapho esadlula khona sesisuka ekugqilini okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Nambona ukuthi independence sicelebratelani ngani sicelebratela ukuthi udubo lube wesi akulathwe ntshintshayo.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yokuthi abacha kabananzwa.
Ina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abacha sikhangelela.
Emazwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolusuku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi ngazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolusuku ngoba baphume ngobunengi bezonanza uzibuse ngokubuthana e-White City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangudlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. lokho sikudabalunye amabandla ezombusazwe aphikisayo ethule imbiko ehlukeneyo ngozibuso weZimbabwe ekhuthaza uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi alungise umnotho welizwe njalo ananze amalungelo oluntu. Amabandla la goqela LMDC, Alliance for the People's Agenda, APA, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ZAPU, lamanye. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party, unkosikazi Lucia Matibenga, uphe imbono webandla lakhe ngalolu daba kwingxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse wabakhona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitshwa abamhlophe abanyindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali lo sesikhangele 39 years uzibuse lo hayi lokhe kusiya kusiba nzima ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala kusebenzeka.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu ukungaphi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale hayi uchone usuwatshela ngkhaya ukuthi hayi mina ngiba ngiqatshile sengisemsebenzini sengiqatshile. Manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenza. So ngakunjalo kutsho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So ukwemnotho, okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi uMongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo Mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayeni sisodwa ukuthi omdala wadedela angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha wadedela omunye wakhe. So mina for me hayi angikumanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba kulokhe sisehla sisiya phambi.
Alo-ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Kunjalo nje ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lakwezinye indawo zelizwe benanza uzibuse, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ikakhulu ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni zithi ngeke zathakazelela uzibuse kungakalungiswa udaba lwababulawa ngesikhathi seGugurawundi kutholwa lo uzibuse. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazemkhosini owenzelwe eNational Sports Stadium eHarare baveze injabulo ngesikhathi uMongameli Mnangagwa nomkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bengena enkundleni. Lo ngumkhosi wesibili oqhutshwa sokwagenqulwa umbuso kowayengumongameli Robert Mugabe ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Emazwini awethule kulomkhosi, uMnangagwa uchaze osomabhizimusi abakhweze intengo yempahla lokudla ngesikhathi ilizwe lizama ukulungisisa umnotho njengabantu abalocuku.
Government is alarmed by the recent wanton.
Uhulumende wethuswa yokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana osekubangele ukuhlupheka okuphindiweyo kuzulu. Lokhu kwenza kwabo somabhizimisi labalungisa impahla elizweni kulucuku njalo kuphambana lalokho okukhuthazwayo ungxoxo wezokuthuthukiswa komnotho welizwe okuyinto ekhuthazwa yilo mbuso omutsha. Uhulumende uzinikele ukuthi enze zenelise ukuthenga impahla izisebenzi zonke.
okusekelwe ngumphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube othi ukukhweza intengo ayisiyo ndlela enhle yokulungisisa isimo ezweni.
Sonke siyakhala ngentengo yesinkwa, kanti sithi kwenze njani banithi? Futhi kuvuke nje, sivuke kuhle ilanga libalele sokukhweza ama-price kuvela ngaphi lokho? Asikuthakazeleli, sibona ngani kumele kuxoxwe, kumele kukhulume. Sihlala vele sithi kumele kuxoxwe nxa ukuthi into ziyahle ukuthi sizwisise njengohulumente olukuhamba njani. Ukuthi isinkwa sesivuka nje sesiyi-double the price, hawu banithi, kwenze njani?
Bebekhona abaze begqoke impahla ebandla lezanu-PF okuyikho okuhlezi kusolwa ngabaningi ukuba makwehlukaniswe phakathi kwemicimbi yebandla leyelizwe lonke. Bebengabaningi kangako abaze emkhosini ozelwe e-National Sports Stadium lo njengalokho obekukhanyelelwe. Ngalesi sikhathi sombuso omutsha kaMnangagwa abakhulumisane lalomsakazo bathi ziningi izizathu ezibangele leso simo okubalisa ukuba iningi selibona ingani imikhosi enje seyaba ngebandla lezanu-PF hatshi uZulu wonke. Lanxa izulu line okwamagama awuzange umiswe lumcimbi wokunanza usuku lukazibuse weZimbabwe, uMnangagwa ebhodelisina ukubuka abezomvikela befola. Ungenwe nguZulu weHarare lumkhosi, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende kanye labakubutho. Kunengi obekuhleliwe okubalisa uZulu, okubalisa ama-mass displays abesenziwa izifundi ezivele ezikolweni ezijiyeneyo, umculo obusethulwa ngu-Alec Macheso, abesifazane bezanu-PF, inguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos kanye lababubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis, silo siyaxolisa kakhulu mayuyu Zulukandaba, udaba lolu ayisilo kade esilukhulume ekuqaliseni, kodwa lolu ke lugaba lokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Stadium Sports Stadium okunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Iye udaba ke siluphiwe ke nguMavis Gama. Lamhlanje kuhlelo live talk kuhlelwa sihluzene bomama, siza kupha ithuba abesifazane ukuba batsho imbono yabo ngelanga likazibuse ele independence. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amancane awezigaba abikwa elakho ukuqondisa impumela yokhetho kwele India nxa engasekela loba ukungasekeli ibandla elibusayo labesiHindu ele-Nationalist Bharatiya Janata Party ngelanga lalamhla uZulu walelo lizwe evota. Umongameli Kim Jong-un wele-North Korea ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Vladimir Putin wele-Russia linyanga engakapheli esigodlweni se-Russia iMoscow. Abanye abalwa impi yenkululeko sebesithi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini. Ngesikhathi esedluleyo phansi kukahulumende kaMnumzana Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko bebelalelwa nguhulumende, kodwa okwenzakala lezinsuku sokuchiye abanye besithi uhulumende omutsha uyehluleka ukubanakekela ngitsho laye uZulu mathupha. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo walwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo leZibra unkosikazi Queen Maligwa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
So engubonayo nengizwayo ma ngicabanga ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje, ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima, mhlawumbe okwedlula futhi ababe phakathi kwabo ngesikhathi isafusa umlungu, abantu abafana nabomama bamlisa bahlina bephuma phandle bayodinga inkululeko, okufuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje siphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngingekhona nengikuzwayo manje ukuthi hhayi kuthi ukuthi inkululeko nje into ethelelayo, ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi, ilokhu ithelela. And abantu beZimbabwe baloku bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So ngamafithane kimi ngithi mina inkululeko yinto ethelelayo, kodwa kuze sihlale sizibuza ukuthi siyenzani ukuze sifike ebangeni lokuthole lokho esavela saphuma saya egangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe, sikuthole sithi nako sesikutholile, kungabi yinkukuthi kuhlala kuthelela nje sithi siyabamba lapha kuthelela ninhlanzi ma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini, ibiloku ikufunywa ukuthi alibambe umsila
ye. Nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo, ngiyabingelela njalo. Udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sididekile, asiliboni lelanga lakhona. Ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima, ngoba ukuthi inkululeko le esahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisa abantu, sasindele sihambilene akusaphani. Umntana beZimbabwe sebesola thina, thina esahambayo siyabila. Abanazeleli kakhulu ukuthi hhayi kulabalitshane nje eclik, engatsho njalo ngithi eclik, abantu abayibo ababhenefithayo kulokho esakwenzayo, njalo abayibo futhi benokuganga beyibo abatshontshayo asebesula leli lizwe. Khathesi ezitv nxa ungangena kumbe koBulawayo kumbe ungene eHarare kuseserayithi abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshoneke nabanye khona ngale emawaiti ema-stadiums ku-celebrate i-indipendence. Khathesi ezi-tv yakutshela netivinestore evaliweyo abantu bonke business as usual, meaning ukuthi ilanga lelivele alisaqakathekanga eZimbabwe. Abantu badubeka, abantwabethu ba-outside the countries baya ngamazehobia, abantu basisa bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe.
Ya, Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo, ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi, kuqiniso ngitshela umama bakhona ababhenefithayo. Kwaba yindaba yokuthi kumelana inganekwane kamvundla ohamba wanatha amanzi ebusuku, abantu bawagebhe bonke bahamba wanatha yedwa yena ebusuku. Uqinisile umama kutho ukuthi kufuze sitale ukuzibuza thina ukuthi sathi ngoba sahambe sonke sisiyajika umthombo ngezenamehlo esiyebe ngcolise umthombo yini esesinayo, especially wona amahovete sekhansi ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho, kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo ukuqala kwemibuzo emihle khonoko, ngoba ngithi ekuqaleni amahovete leni begijima labo nabo ababhenefithayo, nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho mase kuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo iningi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela kakhulukazi izilondo ezibuhlungizela izabona aba abafana bomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho akhonaumuntu bekhohliwe angithiwa badelelwa konke mhlawumbe sebekhulile.
Ye, manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akuna nto ayikacabangi. Umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni controllers, abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe. Kufana nenkukhu noma uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba ibulale, uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-veterans civil asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalaba abayibo ababhenefithayo. Yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balandile abantu labana babe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kune-increment yona le ephiwe abantu, ama-veterans kathiwa nge-increment kala lutho, balambile basetshenziswa kuphela, besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefithi angatholi into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-veterans, kumele basithisibaze i-coffee bakhe bavusa emakhanda
bacabange abanye bami babona ukuthi ilizwe lethu leli eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa.
Alo-ke ngonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Direct from Washington, the voice of America. Umphathintambo wezemithetho weMelika lamhlanje wethule impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller oluphathelane lokuthi abeqembu lokukhankasela ukhetho luka 2016 basebenzelana na labe Russia ngenhloso yokuphazamisa ukhetho lweMelika. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba.
Umongameli weMelika uchaze uphenyo lukaMueller olwenziwe phakathi kwenyanga eziphose zifike iminyaka emibili 22 months njengokudlalisa isikhathi lemali yesizwe kwabezombusazwe abaphambana lezibopho zakhe kanye lokuhlukunyezwa kukamongameli welizwe. Igqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General William Barr wethule impumelelo yophenyo lukaMueller kodwa isihleliwe yakhitshwa okunye andubana inikezwe amalunga edale lePhalamende eleCongress kanye lokuphanyekwa ebulenjini. UZulu weMelika kanye lamalunga wedale leCongress azaqala ukuzibonela ugwalo lwaloluphenyo okwakuqala ngemva kokuba uBar elwemukela nginyanga edluleyo waluhlela walunikeza umongameli Trump kuqala okuyikho okucunule amalunga aweCongress. Loluphenyo belukhangela ukuthi iqembu likaTrump lasebenzelana labeRussia na ukumncedisa ukuthi anqobe unkosikazi Hillary Clinton kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016 kanye lemizamo kaTrump ngokwakhe yokuvimba ukusungulwa kwalolu phenyo. Ngemva kokwamukela ugwalo lukaMueller, uBarr uveze ukubana kaluzange lwathola ubufakazi bokuthi uTrump wasebenzelana labeRussia kodwa lwangatholi ubufakazi ubokusekela ukuthi akazange wazama ukuphambanisa ukulandelwa komthetho kulolu phenyo. Lokhu uBarr uthi yikho okwenza yena lomsekeli wakhe uDeputy Attorney General Rod Rosenstein bacabanga ukwethula umbiko othi uTrump umsulwa akazange asebenzelane labeRussia ngakho-ke akumelanga acutshungulwe ngabomthetho. Amalunga edale leCongress ikakhulu awebandla eliphikisayo elamaDemocrats bahle bamsola uBarr ngokuphanga atsho ukubana uTrump umsulwa bona bengakatholi impumela yalolu phenyo lukaMueller. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga PJ. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Njengoba iripoti isanda kuphuma nje imizuzwana edlulileyo angikatholi mina ichansi yokuthi ngizwe ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho. Kodwa siyazi ukuthi incwadi ka-Attorney General uBarr ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazange athole ubufakazi okuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana leRussia. Kodwa at the same time akaphiki ukuthi babekhona kukhampeni kaTrump ababelobudlelwane labantu beRussia ngesikhathi besekhampeni ngesikhathi sama-election ka-2016. Okusalayo ukuthi kucace ukuthi kule cala yini elenziwayo noma kulacala elenziwayo ngalokho. So sizobona iCongress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le and I'm sure ukuthi uMueller usazovizwa iCongress especially i-House yama-representatives ekhokhelwa ngama-Democrats azotestifya ukuthi i-report yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize kukhona.
Singabona yini mnumzana Moyo kuvumbuluka amacala amatsha phuma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngu-Attorney General?
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba interviewayo ngumula esingazange sizwe ama testimony abo ukuthi athi siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ujilwe ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi baprotector amagama laba bantu ngamacala alokhu ekusathoniswa so abafuna ukuthi abantu bakube labadini public opinion ezoaffecta i-outcome yalawo ma-cases kodwa kukhona okuningi okuzovela that's why ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona kulapho-ke i-Congress ezobiza khona umula ukuthi achasise ukuthi yini lokhu okucitshiweyo njalo bekumayelana lani.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kulakho kwenza uhulumende abambe osomabhizimusi ngamandla ukuthi bahlele intengo ama price controls ngesiNgisi. Umnangagwa uthi uphatheke kakubi ngokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezigoqela isinkwa sona isikhwele saya ku-$3.50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho umnumzana Reggie Shoko.
Ilapha sifuze sibe kwazi nje ukuthi osomabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindaba yani ngokwayo ngoba into esithi ngama-factors akhoza i-price increase maningi kule labor kulama-rates like esitsho zesa osithi council lokunye nje. But esikubona eZimbabwe ukuthi ama price akhwezwa indaba ye foreign currency. So sikubuzayo ukuthi i foreign currency USD major determinant yini ukukhweza i price eZimbabwe. Ngoba yonke into esingayizwisiyo, yonke into nezinto ezilocal lazo ezingela foreign component ziyabonakala zikhwela inxa yokuthi ama rates akhwela. Esingakwaziyo ukuthi osomabhizimusi sebethatha advantage yini kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa ngempela ungakhangela esithi value chain kwezinye izinto uyafica ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo kodwa i-retailer yosibonakala yena siyiye sikhwezile. Singathi kule element ye-profit sharing le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayo indlela.
Uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo kungasebenza yini khonokho?
Uhulumende kathethi seqinisweni ngakula nidi ukuthi angenele nge-price control. Uhulumende ulazo ingatsha ezenelesayo ukungenela kule Competitions and Tariffs Commission, kule Standard and Competition Commission. Labo balamandla okuthi bengenele ngokusebenzelana le industry ukuthi be-research ama-expenses a-incurwa yi-industry to the final product. Then we-determine esithi yiyo i-price. Asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende othi cabinet iyahlala phansi. Determine price ingayenzanga i-thorough research lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama-product aswelakale kumarket kube la ma-shortage a-serious kodwa eqinisweni vele akula economy loba singathi i-market eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo kodwa esikukhalelakalesikalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala ma-commission afuze asebenze.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezemnotho welizwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa usole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana. UZulu wakobulawayo umanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuso weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwemunye i-39 igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.